isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC. Olamukela ku Studio 7 ngolwesithathu mhla ka 3 kuMfumfu 2018 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje.
If you are transferring a thousand,
buko wonke okuthumeza ngomakhale kukhini kumbe ebulenjini be internet kumele ubhadale i 2 cents idola linye ngalinye. Nxa uthumeza i $1,000 kumele ubhadale $20. Ngakho
kulesi zalwane seZimbabwe sithi uhulumende kesule umthelo wokuthumeza imali kusetshenziswa umakhale kukhini lobulembu be internet ngoba lumthelo wephula isisekelo sombuso.
Isehlakalo leso sithe kwenzakala ezesa sisitshengisela ukuthi uhulumende ngabe eqinisile ukuthi usalwisana lobugwelegwele. Njalo ke esikubonayo ukuthi kuveza obala ukuthi lokhu akuqondanga abezepolitiki.
Ngobotshwa iziphathamandla ezimbili zenkampani kagesi Zimbabwe Electricity Transmission and Distribution Company zisetheswa umlando wokuphatheka emsebenzini wenkohlakalo. Ukunhlelo zethu lapho esicubungula ukusebenza kwengatsha ezehlukeneyo zikahulumende namhlanje sikhangela ugatsha olubona ngobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Izalwane seZimbabwe esesinike uhulumende amaviki amabili ukuthi esule umthelo wokuthumeza imali kusetshenziswa umakhalekhukhwini lobulembu be-internet. Sisithi umthelo lo wephula isisekelo sombuso welizwe. UGibbs-Dube usethulela lolu daba.
Umnumzana Arnold Mutsondi usomabhizimusi weHarare usecele amagqwetha akhe ukuthi anike uhulumende isikhatshana lesi ukuthi esule umthetho obizwa ngokuthi yi-intermediated money transfer tax owethulwe ngomvulo umnumzana Mthuli Ncube umphathintambo wezemali. Uncube ukhuphule umthelo lo osuke ku 5 cents nxa uthumeza imali kungelani ukuthi yimalini waye ku 2 cents idola linye ngalinye. Igqwetha likaMthondi umnumzana Alex Majajani uthi okwenziwe nguhulumende kwephule isisekelo sombuso welizwe ngoba kumele uhulumende anike uZulu isikhathi sokukhuphula umthelo we-tax.
Whatever transaction you make, you are charged 2 cents per dollar. So you would imagine if you are transferring a thousand, it would mean that you are paying $20. Just to make that transaction.
Buko wonke okuthumeza ngomakhale kukhini kumbe ebulenjini be-internet kumele ubhadale i 2 cents idola linye ngalinye. Nxa uthumeza i $1,000 kumele ubhadale $20. Ngakho ke umthondi uthi lokhu akukho emthethweni.
So our client is challenging the legal validity of those changes to the legislation to say those changes are not constitutional.
Uthi abantu bethuswe kakhulu ngumthelo lo owasungulwa ngomnyaka ka 2003.
Our demand or our client's demand is that the tax must be reversed.
Umthondi uthi kakwesulwe umthelo lo ngoba wethusa abantu okumangalisayo njalo kakho emthethweni. Uthi uhulumende ulakho njalo ukuthi anike uZulu isikhathi esithize engakethuli umthelo lo owethusa okumangalisayo.
The reason why I'm saying it's unconstitutional is that it induces a sense of shock.
Kukhanya bebaningi abantu abasekela okwenziwe ngumthondi. Omunye wabo ngumnumzana Michael Ndiweni, umqondisi weBulawayo Vendors and Traders Association.
Uhulumende ufuna ukusibulala ngokusithelisa. Siyathela esithi i-value-added tax, sithela futhi transaction only. Khangela futhi thina manje abantu abasebenzayo. Yithi esithengisa kakhulu sebenza yona i-cash leyo ngoba kuphela cash phela. So futhi khona nxa ngithengisa itemali sethu kumele ngibhadale 2 cents, any dollar for 2 cents, sure, ngizabasala sengilani. Xa ngisiyathengela abantu anisinto esitolo, ngifike futhi ngithekswe futhi abantu bese ngizosala sengilani. Ngibona ngani uhulumende lowo usethusile and into ayenzayo asonto enhle ngoba isizibuza kona ukuthi imali leyo ufuna ukuyitha ngapha eTexas ukuthi yena abantu izimoto yena ama MPs lawo ministers athi so sasibona ukuthi ufuna ukusebenzisana yini kule bene ngawo ukukhona nakavuyele achiye vele nje kade sisebenza bona ngani uthuse sithi kakhulu uzulu uphele nzima abantu bayakhaya la emjoveni lapho ukuthi athi kanti sokutheni sesibulawa ngomthelo kangaka
undiweni uthi loba uhulumende elelungelo lokukhuphula umthelo weTex abantu labo bayanelisa ukuthi bengavumi imithelo ebabisela muva
ulelungelo lokukhuphula lathi selungelo njengezibambe ukuthi khona sihlonitshwe siphathe indlela ehloniphekayo lanisele right to human dignity amusho uhulumende ngoba selungelo akutheli kumele akuthethe ukuthi asibulale sile ukuthi sibulala lokhu and angikholwa ukuthi uhulumende lelo vele asibulale njengabantu bezimbabwe kumele nabe nama-limitations ukuthi lapha sisambe kakhulu lokhu okwenzayo lokhu akusento enhle kuyabulala abantu abantu babulawa izitrat endyabuthi kadike ukuthi khona iziki siyaphela abantu babegcele ezibile bulawa izitrat and kushane sivukile nxa kwethusa into eyenzakele
Kodwa-ke umnumzana Believe Gawule webandla leZANU-PF uthi kumele uZulu anike uncube labanye bakhe ithuba lokuthuthukisa umnotho loba nje kukhuphuka umthelo we-tax.
Minister of Finance asimnikeni support, simnikeni usekelo aludingayo ekutheni yethule ama-money management policies akhe ezicacileyo sizisekele thina. Siyiphi into eyabuye izibuyela nje kungela mthelo.
Uphinde wathi kakhahlanyezwa ngokwenziwe nguhulumende.
Mina mboni ukuthi ngasizwisa ubuhlungu. Zisubuhlungu ngoba ngisakhangelele ukuthi inhlelo ezinjengalezi zazenziwe i-government izuza imali yayo ku-tax i-tax yena leyo yonke indlela ezijiyeneyo ukuthi abantu bamele bethele ngokunjalo kumele imali yakho isetshenziswe kuhle ingathi uma isijeliwe ibe sitshontshwe zisetshenziswa ngendlela ezingayisizo
kasenelisanga ukukhuluma ngodaba lolu loncube ngimele i-studio 7 ese-Washington DC ngingu-Kip Stube
Kuleziphathamandla ezimbili zenkampani kagesi eZimbabwe Electricity Transmission and Distribution Company ezivotshiwe namhlanje emadabukabusa zisetheswa umlando wokuphatheka emsebenzini wokuphatheka kunkohlakalo okwenzakala phakathi kwale inkampani leya kwele India. Okune ngalolu daba asikuzuzweni ngu-Gibson Bebe.
Ababili laba balethela umnumzana Julian Tinembiri, umqondisi weZETDC, nonkosikazi Thoko Dliwayo, ongumqondisi wezemali kule nkampani. Usekomishini wamapolisa, uSenior Assistant Commissioner Terry Charamba, walile ukukhuluma ngokuboshwa kwababili laba esithi intatheli izindaba. Kazikhulume nomnumzana Ponyathi, yena-ke ovumile ukuthi ngempela ababili laba baboshiwe namhlanje emadabukakusa. Elinye lamapolisa elicubungula lolu daba kodwa elingathandanga ukuqanjwa ngegama lithi babuzisiswa ngokuphathwa kwezigidi ezingamashumi amathathu lanhlanu zamadola eyayimele isebenze ukuthenga amatransforma kagetsi kwenye inkampani elotshwe emabhukwini ngegama lokuthi PME. Leli polisa liqhubekele sithi okunye okuhlolisiswa yibo yikuthi kubonakele ukuthi kwalandelwa indlela eziyizo na ezethenda ekuphumeni kwemvumo kunkampani eyayimele ithengi lawo ma-transforma iwathengela iZETDC. Inkampani kagesi ikhangelane nenhlupho zokulungisisa izitishi zayo ukuthi iqhube umsebenzi wayo ngokugcweleyo okwenza ezinye indawo elizweni ziswele lawo magetsi. Okukhuthazwa uZulu ukuthi izisebenza leyo nkampani zidume ngokutshontsha imali efanele ibe izasetshenziswa ekuthuthukiseni leyo nkampani ukuze yenelise ukuqhuba kahle umsebenzi wayo. Umnumzana Richard Mahomba uthe leli natshelo lokubopha abephula umthetho kumakampani kahulumende liqakathekile njengoba kusambele kubonakale ukuthi uhulumende uqinisile na ukuqeda lolu dumo lwenkohlakalo.
Isehlakalo lesi esithe kwenzakala ezesa sisitshengisa lokuthi uhulumende ngabe eqinisile ukuthi usalwisana lobu gwelegwele. Njalo-ke esikubonayo ukuthi kuveza obala ukuthi lokhu akuqondanga abezepolitiki njengokwade kutsho ngabanye ukuthi lokhu kwenziwa kade ukubotshwa kwabantu kwakugxile kwezepolitiki esabona kubotshwa labo abanye ababengamaminista kodwa kuyazitshengisela ukuthi uhulumende uthatha inyathelo lokulwisa indaba yokuntshontsha kumankampani amakhulu la uhulumende.
isikhulume senkampani le omnumzana Fulat Gwazira uthe ebuzwa ukuthi ibhodi ibizazi na ngokungaphathwa kuhle kwemali le ngabaqondisi asebebotshiwe lawa uphendule esithi akanalutho okwamandle njengoba lolu daba lusacubungulwa ukubotshwa kwabaqondisi benkampani kagetsi ezetetdc kulandela ukuxotshwa kwebhodi yenkampani ebona ngokubuthaniswa kwemali kahulumende nemithelo ezimra izolo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nguGibson Bebe.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC.
Amalunga edale lePhalamende awebandla eliphikisayo leMDC lamhla asole umphathintambo obona ngezemali uMnumzana Mthuli Ncube ngokungabi khona kuleli dale ukuzophendula imibuzo ngenyathelo elisanda kuthathwa nguhulumende lokukhuphula umthelo ozabhadalwa ngabantu ngendlela yokulungisa umnotho welizwe. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba lokunye obekuhlafunwa, sixoxe nomkhokheli weMDC kuleli dale uNkosazana Thabita Khumalo.
Iqiniso lilo ngoba sonke siyazi ukuthi iParliamente edlulileyo le besinodubo lama ministers akade bengabuyi eParliamente ukuthi baphendule imibuzo, but omunye wangikhona ovele nguye sesixaka kakhulu uyenalo wefinance ngoba kulezinto eziningi ezenzakalayo elizweni esikhangele indaba yemali, so besifuna ukuthi atshele uZulu imibuzo esabekade siyithumiwe ngoZulu asanelisanga ukuthi senze njalo ngoba kabuyanga.
Kuyini okunye okumqoka ebelikucubungula?
Sihlaza into eziningi, sibuza ngendaba zokuthi indaba yona le yemali anti sesizwile ukuthi kuthiwe kuyabe zokuthatha ama-percentage athize nxa sesithumezele izimali ngama-eco cash. So uZulu ufuna ukubakwazi ukuthi kanti manje nxa selizazithathela yona le imali esesile ukuthi siyithole emabhenki selibuya futhi kwi-eco cash yangkhona uhulumende sefika sehle khona futhi khonokho okuyimadlana esingakutholiwe emabhanga bafuna ukuthini. So uZulu uthi khona yona leyo mali abayikhipha i-5% yonaleyo nxa uthumela ngi-eco cash hhayi uZulu uthi hhayi kazi kazwanani layo lento.
Ungumkhokheli khonapho edale lePhalamende, ungasichazisela ukuthi isikhundla sakho sitshoni njalo sizalincedisa njani njengebandla ukuthi lifeze izinqumo ze
leader of the house? Yini engikhokhela abameli bePhalamende bebandla lethu? Yonke into abayenzayo iqalishile kimi ukuthi mbone ukuthi bafeza izinto ezilandelana lokufunwa nguZulu ngaphandle njalo uba leader of the house sokunginika amandla ukuthi ngingani ngihlale ku-Standing Rules and Orders Committee. I-Standing Rules and Orders Committee umsebenzi wayo ngokukhangela ukuthi iParliament ihamba njani, inhlala kahle yama-MPs injani, izisebenzi zePhalamende injani, ama-committees esizawahleza sifaka abameli bePhalamende ukwenza ukuthi bacubungule okwenzakalayo phandle ngezinye zezinto esizikhangela layo ku-Standing Rules lokuthi sibe sitshintsha umthetho ophathisa ukuthi iParliament isebenze.
Lo Nkosazana Thabita Khumalo, umkhokheli webandla leMDC kudale leParliament, sixoxe laye eseHarare. Live talk lamhlanje kuhlelo Diaspora Forum sikhangela okuthiwo izizalwane zeZimbabwe esezihlala kwamanye amazwe ngokukhwezwa kwentengo yempahla lokudla elizweni. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene lani kuhlelo. Njalo kulolu hlelo kuzaxoxwa njalo ngezicoco ezatholwa izizalwane zeZimbabwe khonapho eMelika ama-hours. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, Uhlangothi olubona ngezokuhlengwa kwabantu engozini lubika ukuthi inani labasebefile ngemva kwengozi yokuzamazama komhlaba eyenzakale kulelo lizwe selisedlula inkulungwane lamakhulu amabili i-1234. Lingozi ichiye abantu abangaba zinkulungwane ezingamachumi amahlanu i-50,000 bengaselamizi idilizwe ngenye njalo ingozi eqhamuke ngemva kweyokuzamazama komhlaba eyi-tsunami. Umkamongameli welemelika unkosikazi Melania Trump namhlanje wethekelele indawo eyayibuthaniswa izigqili eziyabe sezithengisiwe sezimelele ukuthunyelwa emelika ngemikhumbi eseGhana. Lokho kwenzakala iqhubeka ngohambo lwakhe lokwethekelela amazwe awezwekazi le-Afrika. Njengoba sithilo ngaphambilini lamhla kuhlelo lwethu lapho esixoxa lezizalwane zeZimbabwe ezihlala phandle kwelizwe uChris Gande weStudio 7 uxoxa lonkosazana Zodwa Ndlovu oseleminyaka elithumi lasithoba minwembili ehlala kwelebhilithane.
Mina ngakhula kuhle kakhulu sasinesikhathi sethu ama-90s laphana singabantwana but kathe singananzelela ukuthi kulobunzima abantwana abancane balala bengadlanga kuleduza ngisho ubuhlungu akuyenzi vele eZimbabwe lapha kubuhlungu kakhulu
khona ngapho eBhilitane ulemulini
yes
awulabantwana abangani
abantwana ababili
aha nxa ukhangele ubona ungani uzenelisa yini ukuthi ubathathe ubuyele labo ekhaya
hayi ngisho ezongu lokho kunjalo akulanto singasamisela abantwana edubeni lo liya siyafisa sibili ukuthi abantwa bethu bazi lapho esaphuma khona le culture because even abami vele angikhulumi isilungu endlini ngikhuluma isintu and bazi indlela ukudla kwesintu bakhulisa isintu but okubuhlungu khona lokhu ukuthi isikhathi sabo nobogogo wabo banaso akumnandi phela ukuhlala la siyabazali bakho le so ngitshola ukuthi thina abantwa bethu bamoshakele baluzile yonke uthando lonke labogogo labokhulu lempilo yethu yethu lapha sebesazi okunye nje kuyidoti kwempilo sebefunde eminye imithetho yabelungu engaye singayikwanisiwe sokukhuzwa yabusukhuzwa ngapho sesaba ngoba kule mithetho inyeto ehlukumela lokho esakhula ngakho so ye ubaba lo mgaba wasimosha kakhulu wasiphambanisa iy'mpilo zethu yebo abantu bayahawukela bethi kumnandi kuyemazweni what what but sometimes ngokukhangela kubuhlungu nxa abazali beyanyeke abanye abasela abazali izihlobo ziyahamba abantu bengakwazi abanye lokho bengala maphepha
akusitshele siyasizwa abanye besithi nxa ungumuntu wesifazana uhlala emazweni kunzima ukuthi uthole umendo ikakhulu emazweni afana la khona ngapha kobo UK kuliqiniso yini kwa
akula mendo lapha buti akula isinto asisekho umendo ayithola nale short time but akusela mendo
kubangelwa yini khona
ubuntu bethu abusekho edoba khona lokho okungama-culture khona okunye okungaselanile le mthetho okuthi sibekwazi ukuthi ubaba yinhloko yekhaya akusekho labo baba abasezazi labo ukuthi bayini abanye abafuni ukusebenza baya befuna ukugcinwa njengembuzi so kunzima so imende yakhona inzima kuthola ukuthi abanye le abantu bathola besebevulelela bakhulula i-ingent bayabulalana angizake ngizwe kodwa besintwini but abake harare babulalana
kodwa bayathola yini isikhathi abantu ukuthi baqomane
ukuqoma ukuqoma kuhawukuqoma nje zincane ngokuqoma bayaqoma bathi kuqonywane akusahlonitshwana labo baba bethu labo besintu abasakwazi thina ukusigcina njengabomama bethu bakibo ababo sekunzima ngikuthola santu sebobaba bekhaya sibekhala lithathela ngomanigerian akula ngoba bhizi bijutshwala lapho bakhona bagijima loku kungamakhiwawo loku kungabafazi okunye okungaqondakali
khona kodwa kwama-nigerian loku kuliqiniso yini
vele kuliqiniso kanti anti bobaba bamnyama babe sebekhona lapho eduzane abethu babenga bhizi besematshwaleni athanda lokugcina abanye ba-right but sekuthi bonke kanjalo.
Lo ngonkosazana Zodwa Ndlovu isizalwane seZimbabwe esihlala kwelebhilithane ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekhona le ebhilithane. Iningi lezizalwane zeZimbabwe lithi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa usesebenze nzima ukuvuselela ubudlelwano beZimbabwe lamazwe omhlaba. Kodwa kusasa kuningi futhi okufanele kwenziwe okukhanga amakampani azowayo emhlabeni jikelele kwezamabhizimusi. Okuningi asikuzweni kuNtatheli Zindaba iStudio 7 uBenedict Nhlapho.
Ngokusho kuningi lezizalwane zeZimbabwe, ubudlelwano beZimbabwe lamazwe omhlaba lezinye inhlanganiso emhlabeni jikelele bubukeka ngcono kakhulu kulesi khathi obuyikho khona phansi kwahulumende kamnumzana Robert Mugabe. Abaningi bathi ukuvunyelwa kwamazwe omhlaba ukuzoqapha ukhetho olusanda kwedlula ukukhulumisana lenhlanganiso yeCommonwealth ukuze iZimbabwe yemukele njalo njengelunga kanye lokuthola inhlanganiso esifana le-European Union lamazwe anjengabo Germany kuthiwa alamaqula azobheka amathuba okudlelana neZimbabwe. Ngezinye zempawu ezitshengisa ukuthi uMongameli Mnangagwa usesebenze nzima ekuvuseleleni ubudlelwano lobu. Kodwa-ke incitshi kwezombusazwe uMnumzana Gideon Chitanga uthi phezu kwalobu buhle obenziweyo usasekuningi okusafanele kwenziwe singakaboni osomabhizimusi begcwala bephuphuma elizweni.
Umnotho wethu ukhathaza abaningi ikakhulu nxa kukhangelwa ubuningi bezisebenzi zikahulumende. Ukwehluleka kukahulumende ukubhadala izikwelede zakhe ngenye yemigoqo evimbe ukuthi akwelediswe imali yentuthuko. Umnotho wethu kufanele uhlelwe kabutsha ngendlela ekhombisa ukuzinikela ekwakheni isimo esizakwemukeleka emazweni omhlaba.
Le yinto egcizelelwa ngumnumzana Mbuyiseni Moyo laye uthi bayayibona imizamo kamongameli.
Engikubonayo mina ukuthi indoda leyi isishone yashona phansi phezulu ikhulumisana namanye amazwe kodwa asakakuboni okubambekayo ngoba nje kulalesi sifo esikhona manje sekhorela abantu akhulumisana nabo bahluleke ngisho ukumnikeza ipeni ukuthi sithole usizo kubafowethu abafayo manje.
Esinye isalwane saseZimbabwe umnumzana Professor Muyambo uthi ukuphoselana inyoka ephilayo lokukhuncelana izidwaba okwenzeka phakathi kwe-MDC Alliance lohulumende kamongameli Mnangagwa ngenye izinto okufanele ilungiswe ngesiphangiphangi ngoba kuchiya abafuna ukusungula amabhizimusi bengasazi ukuthi kuyiwa phambili loba emuva.
Uthi okwamanje mina ngibona ngazathi ilizwe lethu akukalungi lutho, asikalungi kweli thina ngaphakathi kwezomba ngazi umbusazwe kule kuxokozela abantu abazwanani, siyaxashana, siyathukana, asiqale sibuye isibe thina ngaphakathi.
Umnumzana Gateman Mkhwebu yena uthi uyathokoza ngendlela abeZimbabwe abasemazweni abaphitsheka ngayo ngelizwe labo esithi bengekho aluba uhlupho lwabantukazana elizweni lwedlulise amalawulo.
Idiaspora iyazama mpela okusemandleni ngokuthi bathuthukise iZimbabwe. Uyazibonela nawe nje ukuthi bayazama ngayo yonke imizamo abanayo ukuthi basebenzele ilizwe nometha izinto zingakazenzi kahle. Ukuthi uma ngaba yonke into seyihleleke kahle kuyakhombisa ukuthi khona okuningi abasezokwenza bekwenzela eZimbabwe. Khona kwabanakho labo bazama ukuthi baphosele eZimbabwe.
Kukhona-ke abanye abathi kudingeka uhulumende abapha amathuba angcono abangaphandle laba ukuze basibone isizathu sokuyahlanyela imali yabo ekhaya. Abanye bathi kudingeka uhulumende aqinise isandla ekubupheni bonke abaphatheka kunkohlakalo okungenye yezinto ekhanga kakhulu abafuna ukuzosungula amabhizimusi elizweni. Mina Studio 7 Johannesburg kwele South Africa nginguBenedict Nhlapho.
Abaphila lobugoga edolobheni leGwanda sebekhuthaze umanisipala ukuthi akhumbule amalungelo abo lapho kuhlelwa uluhlu lwendleko kamanisipala waleli dolobho ibudget yomnyaka ozayo ka-2019. U-Albert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Abangene lo mhlangano oqhutshelwe emahofisini kamasipala bakhala ngokuthi ezinye izakhiwo ezisetshenziswa ngozulu kazilungelanga ukusetshenziswa ngabaphila lobugoga, kungakho umasipala kumele afake imali eceleni ukuze lezi zakhiwo zilungisiswe zisetshenziswe yiloba ngubani. Umnumzana Peter Zulu ngomunye walabo abangene lo mhlangano.
Kumele kube lezindlu, ama-toilets kuzo zonke indawo, especially abahamba ama-wheelchair labantu abagogekileyo isikhathi asinanzwa ukuqatshweni lapha kube lathi siqatshwe ubone abantu abagogekileyo abaningi begcina besehluleka ukubhadala lokuswela imisebenzi ukuthi khona imali kumele imali yangkhona ibe phansi kubhajethi yona le sithola ama-stands sithola izindlu
amazwi akhe agcizelelwe ngunkosazana Gladys Mpofu.
Sibesicela i-renovation yewolo yejawundawo ezangena okugekileyo angene the wheelchair kubuyenzane abe mdeni kathesi leyi uyathi uyangena ilama steps uzaba isiguga kathu sebuli ayiyenza.
UNkosazana Sithembile Ndlovu uthi umasipala kumele afake imali eceleni yokukhipha impompo ezindala ezihambisa ingcekeza efaka ezintsha ngoba sezigugile njalo zihlezi zidubuka.
Sile eselokitshini vele ihlezi njalo kumba ilungiseki kumbi injana sikwazi ihlezi njalo intuntuzi kube khona ejinifu nxa behlokoza ngale kudabuka komunye umakhelwane wethu ngapha layo uhlezi esebhophomo akuvumi abantwana esilabo bona baba-disabled badlala besiyakhwampha asazona la ama-pipes kumbe la wakho vele khona apha e-counseling akusayenzi impukane abantwana i-correct.
UNkosazana Gertrude Nyathelo umntwana ophila lobugoga uthi umasipala kumele yakhe kutsha izindlu zelokitshini elidala leGwanda ngoba zilakho ukudilika elobanini ngenxa yezulu.
So izidina zisala zingaphandi so ziyazikhumuzeki so sokugubhekile ezinye sezinjengeyami yona vele inganxanye ngapha vele isemoyeni siyingozi esengiyikhala lokuthi mina lo mntwana ongumdisable so yathanda ngaphaneleisegelezi khonaphana uzoyinika abagabhaga bepheka so senze sabo ukuthi xa sisikhathi entime yakwanisa ukumwela kube ngenye ingozi futhi.
UNkosazana Sabi Thembo ukhuthaze umasipala ukuthi asungule inhlelo ezizathuthukisa impilo zalabo abaphila lobugoga kuleli dolobho.
Kumele i-council yenze ama-projects ukuthi wehlise ukungasebenzi even abagogekileyo labo they can afford ukuthi bazuze izinto ezingakwanisa ukuthi bazenze bona la ma-projects ngaba ngama-projects okwenza ama-mushroom kube ngama-projects okufuya inkukhu ama-project kwesinye isikhathi angaphakamisa sibone ukuthi ingqubela phambili yangaphi.
Umasipala wedolobho leGwanda kule viki usungule uhlelo lokuhlangana lezakhamizi ukuze azolokhu izakhamizi ezifuna zikwenzelwe ngukhansili amkhethayo ngomnyaka ozayo. Ngimele umsakazi weStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Siyabonga Albert Ncube. Singakehlukani ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Kulesizalwane seZimbabwe esithi uhulumende kesule umthelo wokuthumeza imali kusetshenziswa umakhalekhukhwini lobulembu be-internet osekhwezelolu udaba emthethwandaba ngoba esithi lo mthelo wephula isisekelo sombuso. Kubotshwa iziphathamandla ezimbili zenkampani kagesi eZimbabwe Electricity Transmission and Distribution Company zisetheswa umlando wokuphatheka emsebenzini wenkohlakalo. Kuhlelo zethu lapho esicubungula ukusebenza kwengatsha ezehlukeneyo zikahulumende sikhangele ugatsha olubona ngobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngoSithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC. Le balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa yenau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.